iCabinet reshuffling leyi ngibona ngani vele abaningi bakhala ngayo ngoba kunje so ilizwe likhaya sikhala ngokuthi akulamali elizweni kodwa iCabinet lokho kungezelelwa amaminister and ngasikhangeleyo iministry education umuntu abasifakeleyo uKane Matema abantu abaningi bakhala ngokuthi njengoba le ndaba zakhe ezishisayo eziningi thina uzasiphatha njani ngasikhangele njalo ngendlela aphatha ngayo abanye abantu esesekuministry ayekiyo engakabuyi kithi u-education siyesaba lathi ukuthi uzagwanisa yini ukusimela thina izikhalazo zethu njengama-teacher asazi kumbe ngendlela ayehluleka ngayo ukusimela ngalesi kwenye iministry ngapho uzagwanisa yini ukuthi njengaba bani sikhala kunje ukuthi asigwanisi ukuya emsebenzini sifuna ukungezelela imali uzagwanisa yini ukusimela lapho esikhala khona njalo on the other side sikhangele okuhle kwangikhona uKane Matema ngumuntu oyaziwayo ngokubhala amabhuku asazi kumbe kunjalo uzagwanisa futhi ukusimela ekusinikeni ama-materials awe-revised curriculum asazi kumbe uzasinceda yini so singama-teacher simelele ukubona nje ukuthi njengoba esanda kufakwa asazi ukuthi phambili lapha kuzabe kumenjani sizabona-ke
lo obekhona ngemva kwakhe zikhona yini inhlelo abeziqhuba ebelizithakazelela njengababalisi elingathi mhlawumbe njengoba esehambile lazo sezifile
angiboni sibili ukuthi kunento enhle esiyenzeleyo njengamatitsha nxa silokhu esikhala kunje kutsho ukuthi akulanto enhle eyenziweyo
ezinye izisebenzi zikahulumende kazisayi emsebenzini nsuku zonke ngitsho lababalisi ngenxa yokuswela yona imali yokugada isimo sinjani lapho ofundisa khona
inkinga yokuthi izisebenzi zilama-union athiyeneyo and ama-union azakhuluma izinto ezithiyeneyo thina eyethu i-union i-athu zithi asenelisi ukuya emsebenzini sesi-incapacitated lokho kusho kukhunywa ngumuntu wonke so izisebenzi eziningi ezi-andi-athu asisakwanisi ukuya emsebenzini sihlezi asihambi sihamba lapho esikwanisa khona.